kutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-EMTC Alliance ngoba ngananzelela ama-results analysis esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajini amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-sitiana le yi-one ewine i-EMTC Alliance eGwanda I think umuntu we-EMTC Alliance bele-11,000 owezanu ele-10,000 so ngibona ngani i-indication yokuthi kungaba ne-surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la ngibona izanu isuka ne-2/3 e-parliament because that means izalandela ama-trends ka-2013 so amboni i-alliance iwawina amasithi awinwa izanu ngo-2013 so ngibona ngani this time around ngathi kusiya-announce wonke ama-results siyaphela izanu ile-2/3 nje ekini
abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile abe MDC Alliance labo bathi banqobile kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho
obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona izek ukuthi isinike ama-results lapho but okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile kubona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokho lalokho nalokho ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abangithayike so siza kuzona lama-alegeti nge-rigging lento ezinjalo okuyinto esithona siyizwa mina ngibona ngani sekuyisikhathi sokuthi i-MDC isitshele ukuthi nxakurigwa njani nxa kuukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hhayi bezithulele ukuthi hhayi kusehlule sizahamba next time ngoba I think sesidiniwe ngokuzwa kuthi hhayi siqiliwe licile njani akula nto ekhanyayo ukuthi bacile njani
nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu bezimbabwe bayasuthiseka yiyo impilo abayifunayo impilo yokudubeka impilo yokuhlala bengelamali emabhanga impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkukhu impilo yokusela imisebenzi yikho abakufunayo
I think kulama-dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthoyo ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedorobheni izanu kayifuni ngoba ngiye umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingazijiyene nomuntu osedorobheni indlala abona ngayo izanu kwesinye isikhathi ithiyene ngoba izanu iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer